lingali tshona njani kumagumbi yamani omhlaba lapho lingali khona olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF liyalandela na izinqumo ezathathwa ngesikhathi sempi, silengxoxo labalwa impi yenkululeko. Uhambo lukamongameli Mugabe lokuya eSouth Africa luzaletha na izithelo. Lingakhohlwa uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane. Zonke lezi ndaba lezinye khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngalesi sikhathi sekusele amalanga amalutshwana ukuthi kube lilanga lokuthakazelela ilanga likazibuse i-independence, sikhangela emuva siphinde sibheke phambili ukuze sibone ukuthi impi yenkululeko yasilethela na esasikudinga. Ukuhlaziya lolu daba siqale saxoxa lo wayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda.
I-independence ebuyayo ungani independence iqondile ifika ngesikhathi ka 18 April, kodwa ababe beyikhokhelela bayikhokhelela bengahambanga kuhle esilinganisweni semhlanganiso. Imhlanganiso abantu abalutshwana bantshintsha i-constitution sokusiya ku-Congress, kanti abantu bakhangelele ukubana i-constitution intshintshwe ngakusanda kwedlula i-Congress ukwenzela ukuthi u-Congress kulapho abantu abaletha khona imbono engenza u-amendwe i-constitution la kusiya ngokuthi ama-leaders azakhethwa njani. Asesebesebenza i-5 years beqinisana kuma-conferences, i-central committee ayikhona imelele ukumelela i-Congress yabi ngekho, kuze-ke kuthi kuyefika i-Congress ibisisenziwa ngemthetho abantu abebephila ngayo iminyaka engu-5 edluleyo from kuya-Congress ukusiya Congress. Kodwa kathese sikukhangelele ukubana sokusenzakala izinto zokuyitshintsha i-constitution nxase kufika i-Congress, kube kathi i-constitution kumele itshintshwe masinyane nxa kusedlula i-Congress, ayikhona ukutshintshwa masinyane sokusiya ku-Congress. Lokho ngesikhiwa kuthiwa yi-changing of goalposts. So ngaseloso sizathu kwenza impumela ye-Congress idabule ibandla phakathi. Ibandla lingadabuka phakathi sokusiba nabanye abathi i-Congress ihambe kuhle, i-Congress ayizange ibe khona. Khonokho sokusenza abantu asebebusa kuhulumende bebuse ngendlela abantu abazayikhangela bethi i-legitimate ayiphelelanga ngoba kabanamandla abhele ebantwini. Ngenye indlela independence le ebuyayo ibuya kulokuhonona kubandla elibusayo elawina ama-election ngokubambana, but ukubambana khonokho kwasokudabukana phakathi kungasenzwa ngakuhle ukusuthisa bonke abantu ku-Congress. Okwesibili, umthetho we-constitution yenhlanganiso ikhangelelwe ukuthi kungonakala phakathi kwamalunga ayo, kuyathathwa i-constitution yeparty ikhangele ilandelwe ukuqondisisa izinto ezingekho. Lo onweyo abize lo okhangelelwe ukubana wonile azozimela azikhulumele ukubana kwenze njani leyo nto uyenze njani, abeseficakala elecala ngezizathu zobufakazi obukhona, laye abe lobufakazi obenza abone ukuthi kube sokubonakala ekuphileni lukuhambe njani. Manje akuseyikho okukhona lokho. Osokukhona ukuthi abasebenamandla emhlanganisweni bayakutshela nje ungekho ukubana usethi kuxothile ngesikucabangelayo kumbe ngesikuzwileyo kumbe ngesikudinge sisodwa. Ngenye indlela ongumpholisa nguye osengumthutshisi, nguye futhi osengumahluli. Wena awuvela udingakali nje lokuthi ube khona uzokhuluma ukuthi ubungaphi, kwenzakale njani, umniko bakho ubufakazi ngendlela obona ngayo. Lokho-ke kwenza independence ingabi saba mnandi.
Manje pho nxa ukhangela ukubana sizibuse kweminyaka esiyi-35, nxa sesikhangela eyi-35 ezayo, ubona ungani kuzayo kunjani la?
Ukuzibusa kutsho ukuthi nxa kule nto ewonakeleyo abantu bayathonisiswa ngumthethondaba okhona, laye lowo muntu ekhona. Kathesi-ke sokutshengisa ukuthi kule ngozi lapho esiya khona, ikusasa yelizwe ayisakhangelelekanga ukubana izakuma iqinile ngendlela ebiye yona izolo, ngoba olamandla usengenza akufunayo, olamandla enhlanganiso usengakuthatha nje akufake edele nje kumbe nje aqothe nje and uxotheke nje kungabi lalutho nje. Usole lokuthi aphila kubani, ngoba aphila ecourt ephezulu kwale ekuthonisisileyo. Kodwa nxa ikhothi ithe yakuxotha akusela ephezulu ongakhuluma kiyo ngoba bonabo bantu abake dale phansi beseza khonoko yibo futhi ozabafika phambili sebekulindele manje ke kugcina kungasebenzekile inkululeko iyaphazamiseka ngezinto ezinjalo.
Lo ke ngumnumzana Jabulani Sibanda owalwa impi yenkululeko njalo okhe wakhokhela inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko. Kunjalo nje siphinde saxoxa lo mnumzana Max Mkandla layo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra.
I-independence le ngeminyaka lesesihlalile lapha 35 years plus le minyaka lesahamba siye yona sesiphose silalamele ama 60 years. Akulanto iright. Thina si right on our side ngoba sasesizimisele kulokho, we are just the same lalaba abasala egangeni babezimisele. But uhlupho solukhona ngathese ngolwabantwana esabazalayo esabafaka izikolo sebesiba lembuzo eminingi kakhulu ukuthi kathi njengoba isimo sinje selizwe leli kathi kuvele kwakudingwani khona ngale gangeni ngoba bona bazale lokhu situation le bangaboniyo umehluko wawukhona kuqala lwalumehluko okhona kathese. As a result khona lokhu esikukhangeleyo kathesi kuyasihlukuluza kusithwalise nzima ngabantwana basibuze ebusuku lemini ngobana bayaswela imisebenzi, akula kudla, akula mali yelizwe, sisebenzisa imali yamanye amazwe. Kube kanti sisilwa leli lizwe leli silibanga leli labemhlophe labo imali yayikhona. Okwakungekho yidemocracy okuthi umbuso wawubungwa ngabantu abalutshwane. Kodwa ke kathesi kungakhangela ukuthi yithe silabo sesilawo lowo mbuso ezandleni. Luthuli baba, kakukho kukhona njengaleli lizwe leli liyafanana lokuthi lavalwa kalikho. Akula lizwe likhona lapha ngoba kula yona iparty sibili. Le ukuthi ifume ugovernment le ngezani PF leyo. Iparty nje khona khona ngale ngoba phela kakulokunye okungenziwa. Abantwana nxa bebodwa onina bengekho labo yiso zomunye uthiwa ngubaba umunye ngutheni bedlala amatopi yikho kwenzakalayo. Kasilalutho esilalo ma-opposition party ngawakho bonke baqhaqhekeni zintshaka, i-ruling party zintshaka, kakulalutho olukhona la. Siyahlupheka ukuthi kathi singakumisa njani lokhu. Kodwa ke mbona ngazani o-veterans ezi-liberators abantu sebebuthana kancane kancane ukuthi khona bebe le-say kuleli lizwe leli. Ukwenzela ukuthi ilizwe kube le lizwe elilemisebenzi eligcina abantu balo, abantu abalimayo bebe lesivuno besithengise kuhulumende, uhulumende ebabhadale. Kanti esilapho zezwe abantu abayikhothwe nababhadalwanga, abantu abegwayileli ithobhakho kayikubhadalwanga, abathengisa umumbu kababhadalwanga. Kanti lilizwe bani elikhalisa abantu kuwo wonke ama-ministries ama-department? Lilizwe bani?
Ngubambe kancane. Mnumzana, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho kuyini okuphambanisekayo, kuyini okwenza size sibe kusimo lesi thina sesizibusa?
Lack of management. Akula nkokheli ezizo ezikhangele ngenzuzo yaleli lizwe. Izithelo zeganga konke lakho konke i-management yengekhoyo. Ilizwe li-right. Lilento zonke zifunakala ku-any lizwe silazo lapha, igasi ini konke silakho. Kathe sibaza kutshela ukuthi khona ama-diamonds kasekho ngale. Asiyaleka la ama-diamonds engapha, right? Kade khona, kuyini okwenzakeleyo ngalawo ma-diamonds lona la kade khona? So kakula management lawe lezandleni zabo guluva. Yi-problem kuphele khona yena le.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra bekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Mugabe ubekwele South Africa kuyona le iviki lapho abikwa elobelane izivumelwano ezimbalwa lohulumende wakwele South Africa. Izivumelwano lezi zikhangelelwe ukuvuselela umnotho welizwe. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi kukhanya izivumelwano lezi ziyize nje kuphela.
Into la esingaqala khona ukuthi ke ngicabanga ukuthi iZimbabwe isesimeni lapho elidinga kakhulu usizo eSouth Africa ngesimo ababhekane naso sokufadabala komnotho. Kanti ke futhi ke iSouth Africa yizwe elinamandla okuthi lingakwazi ukuthi liyosiza mhlawumbe ngokukhulu ukuphangisa ukudlula lamazwe amhlawumbe akude kakhulu ngoba phela iSouth Africa ingumakhelwane omkhulu waseZimbabwe. Sizobona ekuhambeni kwesikhathi, kodwa ke into enkulu la abayivezayo bona osozimali yimithetho elawulwa ezohwebo kuleli yanzwe laseZimbabwe, ikakhulukazi abantu bangaphandle abayatshala imali kuleli yazwe, ukuthi kune-percentage elithile lenkampani lenzuzo okufanele ukuthi lisale noma libe ngelabantu beZimbabwe abazobe beyingxenye yaleyo nkampani. Lokho ungazi ukuthi ikhona ke ungathi kufuna ukuthikameza.
Ngezinye indlela ngokubona kwakho kuthi ukuthi akusoze kuphathise umnotho weZimbabwe ama deals ona la.
Asingeke sithi kuzophangisa ukuphathisa. Kungaphathisa ekuhambeni kwesikhathi. Kodwa okwamanje ngoba phela abantu bezimali umuntu efaka imali yakhe entweni ubheke inzuzo. Uma kuwukuthi inzuzo ingacaci, abantu baye behambe ngonawo lonwabo.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Ukuhlaziya lolu daba siphinde saxoxa lelunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma, endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Umnumzana Chuma nguye osungula lingxoxo.
Ungakhangela iSouth Africa isuka ku 150 billion rand ekhulwa umkhwanazi, whether ifike right by isuka right asenze ku debate yibi ibi ikonomi ebibusha ngamakhiwa ikonomi ebibusha ngamakhiwa ilokhu ibusha ngamakhiwa la kaThesi, but nxa ukhangela kale ngenxa ukuthi show rabo udlala imali emahlweni ekhuluma yikubona inkonomi yabo usuqasukuwa irand labo ngomashole liwa phu every day. Sina ngapha into evithi lati siwe ikona kwanti inkonomi wamakhiwa fanele sithi sizazama ukuthi sithathe sifake ezandleni zethu bakhiya bavala. But thina kungcono ngoba sesifundile sizavuka kuphela baba Mkhwananzi eZimbabwe. Angazi sengathi ngabe ukuthi mabo bazenza njani. Uke sithi usuphendule ngabe ekhaya Mkhwananzi. Uzawugcinela lawo
economy of South Africa ikhula mnyaka yonke baba
ayiwe. Uzawugcinela okuyisimu lawo ubuzolima apha ngoba bazalixoxa vele kathi selibuya ngapha sokufile khona ngapho. Thina sesingabantu esizazivambela umkhonomo wethu sizazarika kodwa sihamba. Zani ukuthi wona sifuna ukusibanjela umkhonomo ngamakhiwa. iSouth Africa bese sibanjela umkhonomo lo ngamakhiwa. Bazaphuma kathi and uzabona ke into na impilo zabanzima njani. Thina lithi sesidlulile, we have seen our darkest hours. Kanti senze qasho ukuphuma kathi sila sengihamba, we are now seeing the light at the end of the tunnel. Very soon uzabona iZimbabwe will be a booming economy again.
Yena umgabe lapha ezocela eSouth Africa kwi-economy yabelungu Chuma. Kanti ukhuluma
ngakho. Kaceli, it's a bi-national.
Uzocela.
It's a bi-national agreement. Yini lokho mina sisebenzelane ngoba lati silako, i-diamond silako, i-gold silako, i-silver silako, i-lezi platinum silako. So yikuthi asisebenzelana neni. Nothi sizocela uncedo. Come let's work together as African brothers. Yiko kuphela okuthiwa ngoba umgabe. Nothi uyacela. Siyasebenzelana njengobhuti lobhuti.
Hayi, uyihle umgabe usiphoxile baba.
Well ngumbono wakho lo baba Mkhwananzi, but into ekade lomele ukuyazi so now unazi ukuthi na iyethu economy isile sokukwamile wa now on recovery. Angazi ke kona lapho khona bazali gijimisa njengoba vele ke beligijimisa
lisehlule ukubhadala amasimu 7 baba.
Hayi, isikhathi iso esingasavumi. Hayi, sibongile lingavalelisana.
Hayi, kulungile Juma, kube kuhle ukuxoxa nawe baba. Ungibekele insimu.
Labo ke ngumnumzana Joseph Chuma lo George Mkhwananzi bebexoxa esicingweni le Studio 7. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 5940 la ku 15455 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet ku kheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni sikaSthandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Janet Moyo ohlala eLupane eDaluka. Uma Moyo usixoxela ngokwenzakalayo ngesikhathi izulu lingabonwa njalo emasimini izilimo sizijile. Siqale ngokubuza uma Moyo ukuthi kwenzakalani esigabeni sakhe.
Silimile ngendlela esilime ngayo izulu livele lingayisiyo elithokozisayo. Wamila sahlakula kwakuya kwatsha kwakathe sikuthile vele okuthi akulalutho emasimini. Lezi nsuku liyakhizakhiza sibili thina kuphela sesikujabulele emangweni wakithi. Yikuthi lisigcwalisele umfula sathola amanzi ezifuyo. Ububi uthela edamu eliphansi kwaLupane. Senza kube ngcono ukuthi abantu bathole amanzi. Njalo sinezingadi ezingani kule kulichaphozi nazo lezingani ziyakiliza emanzini. Nxa selenze nje sesifita mhlawumbe ezingadini sizathola amanzi ukuze sithole ukuphila lezifuyo zithole ukuphila emfuleni.
Phambilini kwalingxoxo uthe wevela emasimini. Yiwaphi lawo masimi? Ngamasimu kumbe zingadi njalo kuyini okusesekhona khona?
Ngamasimu sibili ngangilimeyo kuyindima kwami kwamuva. Umuva wakhona uyathithiza udevu lubomvu angikwazi ukuthi kuza kwenzani kodwa asiyo ndawo enkulu yindima nje yodwa.
Yona yasila njani?
Kwakulokhu nje kungani kuyasilasila izulu lingatihana la kungani kuyaphefumula ihambe kuthe nxa kungakathi kakhulu lingabuya lithi hana la kungani kuyaphefumula manje lezi nsuku zabona sowukhahlela sowubhacekile.
Ye manje libona ingani lizathola khonapho
ukuthi abantwana bawose njengoba vele bangazange bawosa ngoba indawo yangikhona yindawo encane kakhulu.
Ye sesibuyela laphana elike lakhuluma khona ngezingadi.
Hayi, ingadi yangkhona ingadi enkulu kodwa inabantu abaningi phakathi. Ingadi sile ingathi siyithembile esigabeni sethu but sibaningi khonapho singaba yi-50 something abantu abalima phakathi. Kodwa omunye abe ezilimela isayidi lakhe omunye elima isayidi lakhe. Mhlawumbe njengoba inkosi sithe yasinika amanzi ingxele engadini sizagebha siwathole amanzi phansi abe senganayahluka.
Kodwa kuyini elikuzuzayo kulezi ngadi lingathi ziyanceda kakhulu?
Ingadi ziyanceda sibili ngoba siyathola ukudla, umbhida, amatamatisi, izilimo zonke nje umbhida okwakha imizimba esikulima khona la. Besifida ngakho abantwana bethu sikuthola khona bengadini.
Ngezinye indlela khona akuwomi kakhulu njengemasimini.
Hayi, akuwomi kakhulu kuphela into eyayisikhathaze ngesizini yomgando kuyachazwa futhi usale kungelalito siqalise kuthi ngoba nxa ungumuntu ongumama uzakhangelana lomuzi. Uthi ukhangelane lomuzi kakhulu emasimini kuyabe kungasenalutho ngoba thina emakhaya lapho into enkulu siyiyona insimu. Kodwa nxa uzakhangela insimu ayisenalutho ungumama mhlawumbe inxa khonapho uyiqondile awunababa njengoba nginje khonapho ukhuluma lo mfelwakazi angilalutho. Awunzima kukhona kakhulu sibili.
Ye kodwa khonokho kuncane likuzuza ezingadini kuyaphathisa imoto.
Kuyaphathisa ngoba nakho ukuthi uyethengisa ekumamaketi aseduzane like ezibhedlela nelindawo ezezikolo amasekhendari kule amabhodi.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Janet Moyo ohlala eLupane eDaluka. Lithiye njalo indlebe ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Lilami owenu usithandekile Mhlanga.
Siyabonga ke sithandekile Mhlanga ngokusethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane. Njengokutsho kwake ke lilalele kuviki ezayo. Singakehlukani ke sikhangele ebesilakho lamhlanje. Ibandla leZANU PF liyalandela na izinqumo ezathathwa kuyiwa empini. Sibe lengxoxo labalwa impi yenkululeko. Uhambo lukamongameli Mugabe lokuya kwele South Africa luzaletha na izithelo kulizwe leZimbabwe. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukeli@studio7@voanews.com. Loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, lilayo.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.